umhlaba ke okunanzelele kubana ukuze umuntu aphucuke uluntu luphucuke kuqakathekile kubana imvelo ilondolozwe ikakhulu ngosuku lwalamhlanje u22 April wayona lo mnyaka waka 2023 thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngisho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le Earth Day lapho sikhangele khona kubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu ngoba siyananzelela kubana ukuphila komuntu kweyeme ekugcineni lasekulondolozeni imvelo
eZimbabwe khona luphathwa njani lolu daba lokulondolozwa kwemvelo.
Thina ke ngokomthetho elizweni lethu sile constitution ikakhulu ngasikhangele usection 73 constitution uyagcizelela ukubana kulelungile lomuntu wonke ukubana aphile endaweni elondolozekileyo, aphile endaweni enhle, aphile endaweni lapho imvelo egcinakale njalo elondolozeke khona kahle. Kuqakathekile ke njengelizwe ukubana nxa iconstitution yethu isipha lawo malungelo okubana silondoloze imvelo, thina muntu ngamunye ngamunye kambe senzani ekulondolozeni imvelo.
Isisekelo sombuso sona sithini ngokulondolozwa kwemvelo elizweni?
Imvelo le nxa sikhangele ikakhulu iconstitution yelizwe ithi imvelo leyi ayisiyo yethu kuphela kodwa imvelo esikhangele lokubana ibe ngeyesizukulwane esilandelayo kubuye futhi esinye isizukulwane esilandelayo. Ngakho asimvelo nje yethu sodwa lamhlanje kodwa imvelo yabantwa bethu, kube yimvelo yabazukulu, kube yimvelo njalo yezizukulwane ezibuyayo. Ngakho ukuqakatheka lobana njengelizwe kesinanzelelo nalolo suku sikhangele imithetho yethu, sikhangele njalo kubana lapho nxa sigebha lokho okuligugu kithi kambe asibulale yini izizukulwane ezizayo.
Mkhuthazo bani elingayipha ngalolu suku olwe Earth Day ekulondolozweni kwemvelo eZimbabwe?
Kuqakathekile ukubana umuntu munye ngamunye ananzelelo lwalolo suku, i-government kungabe kuyi-Environmental Management Agency kanye lamanye amaqembu akhona lapha akhangele ezemvelo, kuqakathekile ukubana baqhubeke befundisa abantu ngokuqakatheka kokugcinakala lokulondoloza kwemvelo.